Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. NgoLwesibili mhla ka 23 kuNtulikazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezizimeleyo zithi kumele kuvikelwe bonke abaza kwethulela izinduna ubufakazi ngokwenzakala ngesikhathi seGugurawundi. Zikhala ngendlala izakhamizi ematopo esabelweni seMathebeleland South. Kulabatsha abaningi asebefisa ukusuka eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele kuvikelwe izakhamizi eziza kwethulela izinduna ezabhekana lakho ngesikhathi seGugurawundi lapho kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezimbili 20,000 yi-5 Brigade enkabazwe leMathebeleland eleZimbabwe lisanda ukuthola uzibuse. Inhlanganiso lezi ezigoqela e-Save Mathebeleland Coalition zithi abantu abaningi ezabelweni lezi lokho besesaba isikhathi seGugurawundi ngakho ke kumele bevikelwe imithetho yelizwe ukuze bekhulume lezinduna bekhululekile. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lokuhlolisisa okwenzakala ngalesi sikhathi. Akwaziwa ukuba uhlelo lolu luqala nini njalo lokuthi bazatholani abalezihlobo ezibikwa zabulawa ngaleso sikhathi. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Busani Sibindi okhokhela inhlanganiso yeSave Mathebeleland Coalition.
Okuqakathekileyo yikuthi abakhokheli abakhona kulama traditional leaders ayibovela abakhona abayinsika yesigaba seMathebeleland balomlando omkhulu kakhulu wokuthi bekhulumele abantu babo. Bese kusiba lamanye nje inhlanganiso ama-organizations labakhokheli ama-local leaders. This is the first step of abantu kumele beqase behlangane. Kusuka lapha laba abayibo abayenza lo mbhuqazwe bona kabazibutele ngokuthi bona bafuna ukubuya sikhathi bani. Babizwa sokungene kuwo wonke ama-processes ke sebe-engagewa ukuthi right lokhu lalokhu ngoba kahle kahle nxa sikhuluma kunje kule ndaba zama-recreations okumele zikhangele, kule ndaba ze-cleansing, kule cultural practices okumele zenziwe zokuhlinza ukuthatha abantu laba behambe beyengcwatshwa kuhle. Lana akumelanga into yakhona ibe yinto engaphekwanga yaphelela, ingabingekeli ukupheka iphelele, iyahlala ihluphi ihlala iphenduka.
Lina njengenhlanganiso lokubona njani kulokhu kuqhutshwa e-government?
Ama-hearings lawa okokuqala kawaniki ama-guarantees abantu ukuthi bazaba-protected from any interference ngokuthi bekhuluma ngokwenzakalayo. Kuhle ngoba nxa kuthiwe asekhona ama-hearings. Okwesibili kumele kube le-formal act of parliament eba yi-acknowledgement yokuthi into enjalo yenzakala. Kungabi ukuthi ubani ukhulume ngesikhathini ebusa, kumele kube yinto evunywa i-parliament eZimbabwe ukuthi bekhona. Njalo futhi kunjalo ke akunikwe lama-protective guarantees abantu ukuthi they will not be victimized nxa sokusenzwa into enje.
So kodwa uzaphumani khonapho? Phela abaye badivela kuphumile phela.
Thina sifuna kuphumeni. Mhlawumbe umbuzo kumele sizibuze wona thina ngoba angithi abantu abale problem yithi. Kufana lokuthi intombazane ngakuye izithwele ekhaya abantu bephikisisa imuli yedecidayo yona ukuthi iyahamba iyemthiya khona le kumbe iyenzani. Laba abantu nxa sebesiyabizwa ke sebebuya sebezanikwa ke isigwebo sabo. Angithi kuba njalo. Thina yithi insika.
Lifunani, lifunani khonapho sifuna kuphumela.
Uma uthi sifunani, nxa usitho as abantu bakithi, ngibona ngazathi it's a collective wish yokuthi indaba le ilungiswe, ilungisiseke. Ayikhona pho ngokulungiswa nje, ilungisiseke. So uzathola ukuthi lathi kunje siproducile elethu iphepha, standpoint yethu ekhangela step by step. Ukuthi ingaba abantu nxa bengayinelisa nje ukuthi beyinanzele bengayithatha ithole ebulenjini www.safemathebeleland.org sizayi-uploada ke abantu bese bekhangela labo sebe-infuta abakubona ngazathi kungabe lakho kukhangela ngoba it's a collective effort esingakufisiyo thina ukuthi kusiyafika 10 years laba abantwana sesibazele bebelokhe bebiselwe emuva izinto osekumele zilungiswe.
Lo mnumzana Busani Sibindi umkhokheli we-Save Mathebeleland Coalition Obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese New York khonapha eMelika. Ugibbs uphinde waxoxa njalo lenduna umtshana Khumalo okhokhela uhlelo lokukhomisana umlotha ngeGugurawundi.
Izinduna lezi eziya kulolu hlelo zatrenwa. Batreniwe ukuthi bazakwenzani ngabantu abangafuni ukukhuluma phambi kukaZulu, ukuthi bazabaphatha njani labo bantu abangakhululekiyo ukukhuluma ukuthi bezwe, ngoba kuvele kuyayangisa khonokho ukuthi umuntu atshele abantu ukuthi mina ngadlewulwa. Kuvele kuyayangisa. So kunamalungiselelo izinduna ezizawenza labo abazabefuna ukuthi bakhulume ngohlelo lwabo ngasese bengeziwa ngabanye abantu. Akhona lawo malungiselelo, zonke induna zitreniwe khona lokho.
Ye, mase sikhangela njalo kulabanye abakhala ukuthi kati manje ngaso kukhulunywe konke lokho kwalungiswa, kambe bazanikwa yini imali laba bantu ababulawelwa izihlobo zabo? Kanye ludaba olukhulu kakhulu lolo ndoni.
Asikwazi baba ukuthi baza ngabe funile imali lo ocelileyo ukuthi ke sigodwe size ukuthi bathini. Angikholi ukuthi angaphunga ukuqalisa lolu hlelo luphunga uphelela emoyeni abantu bethu sibafuna lokho. Siyathemba ukuthi lokho abazakuthi bakufuna bazabanika. Singazake sitho ukuthi basoze banikwe kumbe bazanikwa, kodwa sinethemba elikhulu ukuthi lokho abazakutho ukuthi bakuzakunikwa bazakuniwa. Ngoba ngaze kuphunga ukuqalisa nje uhlelo luyaphunguka yizeneze.
Kulabanye sibula bathi kanti bolaba babonayo-ke alingeke labadonsa likhulume labo kwenze phela abantu bebhodle bethi ha lapha simzwile uthi tefutefu lapho bekhuluma ngalokhu nguye umuntu wambulalayo lo awusuke bedonsele eduze.
Nakuyo ukuthi bakhona abaza ukuthi nampa abantu abambulalayo ngobani. Sizabe silabantu abarekhodayo abachoyo ukuthi ababhalayo yonke into eyenzakalayo ukuthi ngama-rapportons. Naku lo muntu esigabeni othile abazakukhipha ukuthi lo nguye sibiwayo esibulala mbo esenza lokhu lalokhu. Uzabona yena uhulumende ukuthi uzakuthini ngalabo bantu, ngoba kuzabe kubhaliwe ukuthi uSibanda noDube lobani ngamabizo abo ukuthi bababebulala abantu basebebona ukuthi kuzakuthiwani. Labo futhi yabe mele ukuthi nxa induni sebephumile abantu abatsho njalo induni ibuza ukuthi lifuna ukuthi bezwe njani labo bantu. Ingazapho ngukuthiya kusemoyeni. Kuyamele bona aba bantu abaziyo ukuthi nguzibani bani wayesibulala basho ukuthi sifuna ukuthi labo bantu benziweni.
Le ntatheli izindaba lo zizavunyelwa yinto zingene zilalele kumbe kuyadwamanini kancane silungise lokho?
Hayi, asikaqedi ngazo zolezo ukuthi bazangena ukuthi kusiphi stage, kodwa sisezaxoxa ngakho ukuthi senze sifinalize ngakho kuba abantu bazabe befune ngxa ukuthi bazi ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Leyo yinduna umtshana Khumalo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo. Abantu abaningi elizweni bathi indlala ilokhu ibhahile ikakhulu emaphandleni ngenxa yesomiso lomnotho welizwe ongamanga kuhle. Intatheli izindaba yethu yezwachisa Sibanda wethekelele eKezi esiqintini seMatopo lapho abantu abakhala ngokuswelakala kokudla lamanzi wasethulela lolu daba.
Izakhamizi iphose zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinanga ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esisemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebedengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye ababhekane le ndlala ngumnumzana Jacob Dube ohlala eNatisa.
Sikhala ngendlala la manzi sinatha le nkomo lawo manzi sinatha le nkomo asecitshile. Kube kakhulu amanzi kuleka silamanzi nje izigurane asilazo asilalutho sihamba sigebha lapho echebechebeni lapho khonatha khona inkomo yale sinatha amanzi akhona vele aludaka kodwa akulayindlela siyanatha kuphela.
Unkosazana Vaita Dube ngosakhulayo labantwana abathathu uhlala eMathanda Village uthi uphila nzima nabantwa bakhe.
Hayi kithi lapha kunzima impilo yangikhona inzima ngoba into eziningi asilazo especially thina abasha. Imisebenzi akula, cela ukuncediswa. Kuthi nxa kungaba le labantu amadoni angasinceda ukuthi senze ama-project ukuze sikwanise ukuthi si-any living.
Emadoleni Village bathi bacela ukugejelwa izikotsho ukuze banqobe udubo lwamanzi. Umnumzana Moses Banda isakhamuzi salindawo.
Sithwele nzima kakhulu lapha esigabeni ngoba lapha engikhona mina hayi sithwele nzima kula manzi. Hayi. ebesikucela nje besicela ukuthi ngabe kuba lezi borana lezi borana indawo yethu sikiyo ayisithele zimaku indawo engcono yihla leli bona elamandla nale le ngale ngaphishiya ngale ngabe kuthiwa singale kwamasimo ngabe liyabona ukuthi hayi abantu bathole zima sibo.
Umfelokazi ugogo Evelyn Ncube oleminyaka engamathumi asishiyagalombili lanhlanu 85 ohlala yedwa eTshatshani uthi umangoye ulala eziko kanti manga lo nyaka ngoba amandla engasekho.
Angizange kuvele ndilime kahle ngehluleka khona ukulima. Akuzange ke kuvele kuthini. Angihluleka ukulima ngenxa yokuvula.
Emalindi village izakhamizi zithi azilimanga ngokuswelakala kwezulu ukwenza nahlezi bimoyo uthi bancedwa izizalwane zakulindawo ezihlala eSouth Africa neBotswana ezibathumela ukudla.
Asilimanga kuhle lokho sikhaya ukuthi nje lokho siphoselwa ngabantwana babafowethu abasekuli babasiphoselayo nje le ulufele engena yayisithatha ngasonke khetha abayiyachiya thina siyabhala amabizo ehambe emahofisini khona ngale kubuye sesikhethile bekhitshiwe abantu thina sikhaliswa ukuthi inkinga izulu lalapha eKZN alini amanzi besilayo lapha edamu lakomidlo kodwa sikhaya ukuthi lo nyaka isibanga sakhona azaphela.
Umsekeli webandla elibusayo leZANU PF umnumzana Amos Dlomo uthi uhulumende uyazama ukugcina abantu lanxa kungela kudla.
Sisicela ngani uNkulunkulu anganethi izulu sithola amanzi ngoba le nkomo zinje so akula lutho ezivuthwe njengoba landi yazivunela ukuthi njani. Noma inkomo uyikhotha phansi yabona TV ivele idobhane umzimbu wezibhorane noma ungala manzi asincede ngakho uhulumende. Uyakuthi ngabe lapho izulu liyakuna khona. Sizuzu ukuthi sincedakale kuzibhorane noma okunye amadamu amadamu la aqakathekile kakhulu ukuthi abakhona abalamandla bazame unjani balime.
Umnumzana Edgar Moyo ongumpatintambo ogada lwamandla kagetsi njalo engummeli walesi sigaba sematobo north edalele epharlamende uthi uhulumende wakhe uyazama ukusiza uzulu ngokudla.
Indlala ikhona amanzi ayahlupha kodwa ke kakhulu emunjini eholiseni abantu hayi kanye uhamba kuhle. Lanxa nje uhulumende ze imizamo emkhulu kakhulu eyokuthenga ukudla ukuthi abantu baphiwe ukudla emakhaya. Kodwa kuqakathekile njalo ukuthi silungiselele isizini le ebuyayo ukwenzela ukuthi indlela le engazi yasithola. Njalo sase silime sithole sokutholileyo kumele singathengisi konke sigcine okunye eziphaleni ukumela izikhathi ezinjengazona lezi.
Inhlanganiso ezizimele zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathuma esithupha 61 million ababhekane le ndlala enkulu kuze kwazi le Africa. EZimbabwe kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kunciphe abantu abalambayo. Ngiyimela isithu 7 ngisekhezi igama lami ngeza Jesus Banda.
Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ukumbe i-ARTUZ umnumzana Obet Masaraure usexotshwe umsebenzi ngohulumende. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ayikhokhelayo yethule impumela yophenyo lwayo oluveze ukuba sesisiwa isisindo semfundo eZimbabwe njalo bathwele nzima ababalisi elizweni. Inhlanganiso le ithi kumele kukhangelwe imbangela yalokhu okukhanya igoqela indlala yezikolo, ukwendiswa kwabantwana, iholo eliphansi elababalisi. Lokunye okuhluphayo ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli seARTUZ umnumzana Themba Kuyemoyo.
Usemisi umsebenzi ufuna sibuyele emuva. Umuntu omisa umsebenzi kupublic service uhlaliswa kuhearing kuxoxa ukuthi wena ulalokhu lalokho owakwenzayo. Ngixoxa laye mina njengospokesperson lo president uthe vele kazange anikezwe ichance yokubuza kumbe yokuphendula. Bamnikeza iphepha walibala bathi khona kwesesikunikeze khona yikho.
Kugwalo olukhutshwe i-ARTUZ khuluma-ke ngendaba ezitshiyeneyo ezigoqela-ke ukuguquka komkhathi. Lokhu likubona kuphazamisa kanganani abantwana?
Nxa sikhangela ukuguquka komkhathi kulo mbandela omningi ekufundeni kwabantwana. Izulu eliningi indlala. Asiqale sikhulume ngezulu eliningi. Izikolo zethu zemaphandleni lapho ezikhona kulamabholoho. Izikolo zethu emaphandleni lapho ezikhona abantwana bayabesuka emakhaya kubo bahlangana lendonga bahlangana lemfula okubenza bagcine bengasayi esikole balahlekelwe lithuba lokufunda.
Olunye udaba olukhulunywa ngalo ludaba lwamantombazana amancane ayiwo okuthiwa yiwo achiya isikolo esasemancane abanye besendiswa. Lolu daba libona sengathi kuyini okungenziwa ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe imfundo yamankazana.
Indlela yokuluqeda inye imfundo njengesisekelo sombuso njoba sivele sisithu. Umlando womuntu okumele akhokhele imfundo xa silandele isisekelo sombuso nguhulumeni.
Ugwalo lolu ngokubona kwenu luza kwamukelwa na nguhulumende?
Nasikumzabalazo wokulwela abantu abampofu ukuthi siyayamukelwa kumbe asiyamukelwa. Sikukhangele kakhulu kodwa sikukhangelayo ukuthi umbiko uyafika yini kuhulumende, ngoba siyakwazi ukuthi asozathi ukuthi sizwe nge-athuzi ukuthi the kukhona esesikubona kusenzakala ngendlela yokuthi thina sikugcelesa kuthini.
Lo umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ye-ARTUZ. Obesecingweni lotabo kancube we-Studio 7, asenelisanga ukuthola umbono kahulumente njengoba imbuzo esiyithumele isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro ibingaphendulwa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unkosikazi Kimberly Chiatwe, umkhokheli wamapholisa avikela umongameli kwele Melika, usesukele esikhundleni kulandela ukuchothozwa lidale leCongress ngendlela ehluleka ukuvikela owayengumongameli umnumzana Donald Trump, owadutshulwa ikhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho oluzayo walimala. Umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ukhangelelwe ukuba uzahlangana kusasa nomongameli Joe Biden. Uzabe esethula umbiko wakhe edalele Congress esebonane lomnumzana lomongameli Biden. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe eziphathelane leMelika.
Inyathelo elithethwe ngumongameli Joe Biden elokuthi engancintisi kukhetho lokudinga umongameli weMelika selibe lomthelela omkhulu kulomkhankaso. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns usethulela lolu daba olutolikwe yi-Studio 7. Omunye owamangaliswa linyathelo likamongameli Biden ngumnumzana John Dix olelungelo lokuvota eGeorgia.
I think a lot of people like me in the United States who are particularly maybe in the middle undecided.
Nibona engathi abantu abanjengami eMelika abangakacabangisisi ukuthi bavotele liphi ibandla kumbe abafuna ukuvotela ama-Democrats sisamangele njalo asikwazi ukuthi lokhu kutshoni kithi.
Umnumzana Johnny Bester ohlala e-Atlanta ozavota eGeorgia uthi ngabe umongameli Biden wachiya kudala lomkhankaso.
I was a little nervous about the direction of our country because of Biden being in office for such a long period of time.
Ngangingeraqiniso ngokuthi ilizwe lethu liya ngaphi ngoba uBiden ngangingafuni ukumbona eqhubeka ebusa. Kodwa nxa sicabanga ngomkhankaso wakhe bese sikhangela uTrump ngubani esesilaye khathesi.
Esigabeni se-Ohio, umsekeli webandla lamaDemocrats umnumzana Richard Freeman uthi umongameli Biden wayezanqotshwa ngumnumzana Donald Trump.
Well, I think it's a good decision. I think he didn't have a chance against Trump.
Ngibona engani isinqumo esihle lesi. Ngibona engani uBiden ubengelathuba lokunqoba uTrump. Abantu abaningi bebesola ukuthi useluphele, lami ngingomunye wabo.
Unkosikazi Kathy Lindmeyer weNebraska uthi umongameli Biden ubengasela ngqondo ezibukhali selokhe wathatha intambo zombuso.
I'm sad because I do feel that Biden did a good job.
Ngidanile ngoba ngiyalandzelela ukuba uBiden wenze umsebenzi omuhle njalo wenze lokhu ngoba efuna ukuthi ilizwe libambane, kodwa akusenzakalanga.
Esigabeni seSouth Carolina, unkosikazi Mariana Hall Uthi okwenziwe ngumongameli Biden akusoze kuguqule ingqondo yakhe ngokusekela umnumzana Trump.
I think it's going to be really interesting to watch the Democratic Party.
Ngibona ngani kuzokuba mnandi ukubukela ibandla lamademocrats ligijima lidinga umuntu ozathatha isikhundla sikaBiden kulomncintiswano. Bengibona ukuthi bebengathandi ukuthi kube nguKamala Harris ngenxa yamazwi amabi awakhuluma umkhokhelayo okwamanje.
Ovota esigabeni seWashington unkosazana Jill Holm uthi ubona umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris efanele ukuncintisa kulesi sikhundla.
Root for Kamala. Love to see a female up there, you know.
Ngisela uKamala, ngiyathanda ubona wesifazane ekhokhela. Ngicabanga ukuthi ukhaliphile, ukhuluma kuhle, uselungile ukuza, uselamakhono amaningi ngalomsebenzi.
Esigabeni se-Oregon, umnumzana David Strong uthi uzavotela unkosikazi Harris.
You know, it's not a given that Kamala Harris is going to be the nominee.
Uyazi ukuthi akula siqiniseko sokuthi uKamala uzakhethwa ukuthi ancintise. Nxa engakhethwanga kuza kuba lengxabano kubandla lama-Democrats.
Unkosazana Stacey Pritt weNew York uthi kuza kuba nzima ukuthi ilunga lama-Democrats linqobe umnumzana Trump.
Sifuna umuntu ongaluphalanga njalo ozawenelisa. Ingqengubani uzamnqoba uTrump? Asazi. Kungcono kodwa ngibona ngani sesilethuka.
Unkosikazi Madeleine Mills weNew York uthi isinqumo sikamongameli Biden siphuzile.
I wish that they had the Democratic Party had figured this out.
Ngifisa ukuthi ngabe ibandla lama-Democrats la kubona kudala lokhu. Ukwenzela ukuthi ungakhanyisi ukugijinywa sokuyinqaba. Kodwa ngibona ngani uBiden ubeza ngqotshwa nguTrump ngabe uhlalile.
Lanxa umongameli Biden esithi usekela unkosikazi Harris ukuthi athathe isikhundla sakhe kulolu khetho, isinqumo sizathathwa yiziphathamandla ama-delegates emhlanganweni we-convention yama-Democrats ngenyanga ezayo edolobheni le-Chicago. Lolu daba lilwethulelwe nguScott Stearns, intatho yezindaba ye-VOA, lalitolikelwa yi-Studio 7.
Kulaba sakhulayo abathi bafisa ukusuka eZimbabwe bayidinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe, lokunye okubabamba ngamandla abanye babo ukuba besuke elizweni. Bathi akuqedakali okwenzakala elizweni njalo balakho ukuluphala bengakaze besebenze kumbe benze okukhanyayo empilweni. Uhulumende uthi akumelanga besuke elizweni ngoba ile Zimbabwe lithuthukiswa ngabanikazi balo. Kubika uTobias Mutsingwa.
Inhlanganiso ebona ngezisebenzi emhlabeni wonke jikelele e-International Labour Organization yenza uphenyo olwaveza ukuba kulabasha abedlula ingxenye yesigidi 600,000 abasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2020 besiyadinga imisebenzi emazweni afana lele Australia, Bilitane, Melika, Botswana, South Africa, lamanye. Lithi inani leli likhangelelwe ukuba lakhuphuka eminyakeni elandelayo ngenxa yokugugudeka komnotho eZimbabwe lokunye okukhathaza uZulu. Asebesele eZimbabwe bathi sebefisa ukusuka elizweni ngoba akukhanyi ukuba kuza kuba lenguquko okungenza besebenze. Omunye wabafisa ukusuka elizweni ngumqoqi Ncube ohlala koBulawayo.
Ngokubana khathesi iZimbabwe sisebenzele singathi thina i-hand to mouth ongaziyo nto enhle. So mina ngithi I would leave Zimbabwe.
Banengi abalesifiso esifana lesikamqoqi uSipho Dlomo osakhulayo odabuka esigodlweni senkabazwe eGweru uthi sokuseduze ukuba esuke eZimbabwe alubhekise kwamanye amazwe.
Sengihlale ngahlusisa ngakhangelisisa ukuthi iminyaka leyi ebuyayo kungabe kungaba lotshintsho na. Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bechiye ilizwe lakithi.
Kodwa bakhona njalo abathi bazafela eZimbabwe loba kunzima ukuphila elizweni leli. UMargaret Matsika ohlala eHarare uthi kwesinye isikhathi ungcono ukuzihlalela eZimbabwe umuntu ahlupheke labakibo hathi ukuyahawula emazweni.
Ngale phandle most of ama relatives engilawo, they say there is limited freedom and a lot of shifts for you to make a certain amount. So I mina mbona ngani it's better ukuthi mina ngithole a source of living lapha eZimbabwe.
Umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha umnumzana Thino Machakaire uthi kabahlale eZimbabwe abatsha beziphandele impilo hathi ukuyadubeka kwamanye amazwe. Ilizwe leZimbabwe ngelenu njalo kumele lakhiwe yini? Kubuhlungu ukuthi abaningi abasakhulayo abaphinde impilo abayifunayo kwelakithi, kodwa ukuya emazweni akuze kuqede indubo zabo. Unolwazi Ncube osakhulayo ohlala koBulawayo oyimbongi owaziwa ngegama lokusoma elithi Letty the Poet njalo ocubungula indaba zabatsha uthi bazabaleka eZimbabwe abatsha uma isimo somnotho singaqhubekela phambili singaguquki.
Abantu abasakhulayo mabeqeda ikakhulu izifundo zabo abalazi isikhathi sokuthi kene ukuze ikusasa labo liqhakaze, ukuze kusasa kube namathuba amatsha, ngoba babona amanye amathuba evuleka khona ngale ngaphandle kwamazwe.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo eZimbabwe zithi kule nkulungwane lenkulungwane zabatsha abasuka elizweni leli bayadinga imisebenzi kwamanye amazwe kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho nyakenye. Akulanani elibambekayo elisanda kwethulwa zinhlanganiso ezigoqela e-International Organization for Migration lezinye olumayelana labatsha ababaleka eZimbabwe besiya kwamanye amazwe. Ukukhanya bebaningi abafisa ukusuka eZimbabwe. Ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholejini leLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uthi nxa kuqathaniswa namanye amazwe eleZimbabwe kalenzi kahle kwezomnotho nezombusazwe, ngakho ke lokhu kwenza abatsha abaningi bebaleki elizweni.
Bona lawo labasemsebenzini uyathola ukuthi imali abayiholayo iphansi, kayihambelani laleyo eholwa ngontanga babo abenza imisebenzi efanayo emazweni esakhelane lawo. So babe sebegcina bephuma besiyadinga imisebenzi emankampanini alawo asemazweni angaphandle, ngoba wona ibhadala imali ezwayo.
Ezinye ingcwethi zomnotho lezombusazwe zithi kukhangelelwe ukuba abatsha abaningi bazaqhubekela phambili bebaleka eZimbabwe kuze kuguqulwe ezombusazwe lezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sakuyisikhathi-ke sokuswa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Siyacela basakazi ke sikhuzeleni bani ke likhuze, nansi into esikhula kwamphakazi la abantu nje bephe ngokuhlukumeza abantwana ngento engekho. Studio 7 siyacela lisidlulisele impela ke likhuze, ke likhuze uma kuleli ndlela sometimes elingayenza ngayo ukuthi abantu babanjwe. Enzani impela sithi kwazi ukuthi sisize. Siyabonga Studio 7. Safenda Mangwe uklamhluko okhem isigaba.
Siyalibingelela abantu be-Studio 7 lonke zihlobo kini lonke mahlabezulu bantu bezimbabwe. Sizuhlungu ngento umnanga kwalo mgabo wakhe ukuphathilizwe lidilizile imali kusale kungasela mali. Sasinezimali emabhenki sasala sesihlupheka ngani siyizintsha ezidliwe ngamanqe njalo lezwi likasikazempe kazempe kazinuka amakhwapha. Into enzalitshela yona abantu bakithi inkonzi sakuye la umnangako wakhetha kakhulu ama-CIO sike sabe semjeleliyanelaphane lokuzeni esetuan nerenki uthi ungakhangela emdulini so uvele egoli ungaveli kuphi ungalwisi thela igazi uthi ungakhangela ukhono wayele ntshebe ezinkulu owayezibiza yena uJesu. So siyakhala kakhulu ngento zabo kazembe kazembe kabazinuka amakhwapha bona bezama ukulungisela into yabantu. Ilizwe kabalikhuluma ukuthi nelabantu hhayi kusuka khona le amthi usuka kona le bed bridge kulowo kugcwela amashona kuze kuyethi kona kuyathi sikhuluma kabi siyakhuluma kabi vele indawo zonke zokuqhatshwa amashona kuphela kuze kuyefika kona le kushashi yini yena leyo nto. Kezi kwavala izimali zabantu akula zimali zabantu abantu bayahlupheka kulowo kuthi izimali zisemafonini wakwayibona imali ehlala efonini ungayifaka uthi abantu ubabize ngabazimpaka ungabizi ngomhlobo omthile nomthile uthi kona ulokuza wathengisa ilizwe.
Sibonge ke abalaleli beStudio 7 abesethulele imbiko yabo khonapha. Lingakhohlwa iLife Talk lapho esixoxa ngesisindo sezemfundo sona esesisiwa olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga. Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.